Kwanda ngabathi sibenanzelele ukwanda kwalabo abakumabandla aphikisayo abathunjwayo bechaywe kakubi njalo abanye bebulawa njengomasaya. Omunye walabo abathi kungcono ukuhlala bengaziwa ukuba basekela ibandla liphi nguphephelaphi Maseko ohlala emzilikazi kobulawayo.
Hayi, mina ngikhululeke kakhulu ukukhuluma ngokuthi ngisupporta iPeople's Health Party nxa ngikhuluma labangani bami. Ayikhona in public spaces ukuthi ngiyahlangana ngikhuluma iloba ngubani sengimtshela ukuthi hayi mina ngisupporta le hayi ngikhonapho ngiyesaba.
Omunye njalo osakhulayo ohlala eLower Gwelo unkosikazi Sipho Mlotshwa ongumsekeli we-Citizens Coalition for Change usole abebandla leZANU-PF esithi yiwo abathumba kanye lokuhlukuluza amalunga e-CCC.
Ilizwe lonke liyakwazi ukuba abezanu yibo abaqala umsindo ngoba bethemba ukuthi amapholisa kanye lemithetho yendaba iyabasekela. La kubona ngaphuthi umuntu ophambaniselweyo nguye obotshwayo kodwa olecala etshiwa ezithandweni. Sifuna utshintsho lapha elizweni okokuncindezelwa ngababusayo khathesi hayi sokwanele.
Kodwa unobhala wabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Admire Masikati uthi ibandla lakhe letheswa amacala elingawaziyo.
Mina ngombono wami ezinye izinto ziyabe zizinto ezabe zikhulunywa nje kodwa kungela evidence ukuthi mhlawumbe kukhona okunjalo okwenzakalayo. But nxa kukhona mhlawumbe abantu bengahlala phansi babonisane kube lendlela ezingayenziwa ngayo ukuthi indawo ezinjalo ziyilungisiswe.
Baningi abasekeli bebandla le-CCC abathunjiweyo kumaviki ambalwa edluleyo batholakala bechayiwe balimala kakubi abagoqela yena uThapfumane Masaya othunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabeZANU-PF. Kumaviki amathathu edluleyo ummeli wabasakhulayo edale lephalamende owebandla linye umnumzana Thakutswa Ngatsiwore laye uthunjwe wachaywa kabuhlungu ngabantu ababehlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47 abacatshangelwa ukuba ngabachuphi bakahulumende ama-CIO bebambene labasekeli beZANU-PF. Unkosikazi lethu Buhle Ndlovu, isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC, uthi ukubulawa lokuthunjwa mahlayana kwabantu kwenza ukuthi abasakhulayo bengafuni ukuphatheka kwezombusazwe.
If you see someone ehlezi eceleni kwakho ethi uyayenza something is saying something standing up for ever themselves or others or the right thing, then the next thing you see that person esezithola ele dilemma. It's not wonke umuntu ongaba lesibindi to like do the same thing.
Ocumula indaba zabatsha umqoqi Ncube osakhulayo ohlala kobulawayo njalo ekhokhela intsha yensonto angathandanga ukuthi ivezwe ngegama uthi okwenzakalayo elizweni kwephula ilungelo labasakhulayo lokuphatheka kwezombusazwe.
Sinenzelela ukuthi abatsha bayahlukuluzeka kakhulu njalo amalungelo abo okukhokhela amalungelo abo okuphatheka kwezombusazwe ayaphambaniseka njalo ekuphambaniseni kwabo. Sinenzelela ukuthi abasahlaliseki ngoba abantu bayabesisaba.
Umqoqi wengeze wathi uhulumende ulomlandu wokunakekela ilungelo lokungena kwezombusazwe kwabontanga.
Amanyathelo lawa angathathwa ngcono ngamapholisa kanye nemakhothi inkantolo zethu. Kube le mithetho sibili egxilileyo ebambekayo ukubana kungatholakali umuntu ebotshiwe kumbe ethethwe kumbe ethwane ethunjiwe uyajeziswa umuntu wenza leso sihluku.
Loba ilizwe likhangelane lokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-9 ngenyanga ezayo esigodlweni eHarare kobulawayo lakwezinye indawo, ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yokungathembeki kwenkundla yezombusazwe kungabangela ukuthi babe balutshwane ontanga abazavota kulolu khetho. Indaba zokuhlukunyezwa kwabantu abaphatheka kwezepolitiki besekela amabandla aphikisayo sezibhahile eZimbabwe kungenani lokuthi abakhokheli bamabandla ezombusazwe batshona bechumayela ivangeli lokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.